lezi ngezinye zezibopho ezivunyelenwe ekugqitshweni komhlangano wensuku ezimbili wokubonisana kwabesifazane abaphatheke kwezombusazwe owenzelwe ehoteleni yeHarare International Conference Center owe Intergenerational Dialogue on Women's Politics oqoqwe ngabe African Women Leaders Network Zimbabwe chapter. Isiphathamandla senhlanganiso eye International Institute for Democracy Assistance unkosikazi Sifiso Sami Dube ulandisa ngabakwenzayo kweyabo inhlanganiso ukuthuthukisa lokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe.
Sisebenza lama local government councils, sisebenze nama parliamentarians, ama honorables. But unzima kukholula ngoba bahlangana lama challenges anjenge ukuswela imali yokukampaigna, ukuswela njalo information. Imzekeliso yokuthi baqalile kathesi ukuthi benze ama nominations for ama elections alapha eZimbabwe, kodwa kube nzima abanye ukuthi bathole information yesikhathi kungayiwa kuma nomination code.
Unkosikazi Lindani Dube webandla le MDCT uthi umsebenzi wokuba ngummeli owesifazane kawuthambanga, ufuna abalenkani.
Ngikhuthaza abanye omama ukuthi hey, asisukumeni, asasiso sikhathi sokugeza ubuso sisehlisa, sesimele sigezise, sigezwe ubuso bethu lathi sikhweze, ukuze lathi sizimele. I-50-50 leyo ayimelanga iphelele nje kukhulumeni. Kumele kube kulingana okufaneleyo sivile. So mina ende ngizala ngilenkani, angisoke ngabanje umlomo ukuhlala singababotshi umlomo ukuthi khuluma ke khathesi ungakhulumi. Hayi, mina kulokho ngiyakwala. Umama wakulezi nsuku kumele akwale laye.
Lokho kusekelwe ngomela ubulawayo edalele Senate unkosikazi Dorothy Molly Ndlovu, yena okhuthaza abesifazane abasakhulayo ukuthi lanxa besizwa lezi nhlupho akumelanga besabele khatshana.
Abadala bayiba bacenta indlela, becentela abantwana ngoba abantwana babe bengayazi indlela. So abadala nxa behamba phambili babe belungile, njengoba bona bangena kupolitics bengene bengalalwazi olukhulu, bangene ngenhliziyo zokulwa, bangene ngenhliziyo zokufuthelana. Kukanti-ke kupolitics lakho ngaba njalo kwesinye isikhathi akulalutho oluwinayo. Kuzobuya futhi kwesinye isikhathi lakho ngaba soft kakhulu, kuyahlupha. Kuyamela ube soft nje, kodwa lanxa ubeka izinto zakho ungazibeki ngolaka, kwenzela ukuthi lwana oyabe ukhuluma laye laye angagcine esereacta ngendlela engayisiyo.
Umongameli wedale lephalamende labasakhulayo umnumzana uNathi Nyoni uchasisa ngalokho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi silethwe lathi etafuleni lapho indaba lezi ezikhulunywa khona, kwenzela ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa usubona umfazi ese edlala indima yezopolitiki ureacta njani wena njengomuntu wesilisa. Mina into engiyithokozele kakhulu, ngithola ithuba lokuba kupanel ye the theme of the panel was engaging men on women's political participation. Bengikhuluma kuleyo panel and nginanzelele ukuthi abesilisa labo badlala indima eqakathekileyo ukufeza amaphupho abesifazane ukuthi befike bedlale iqhaza abafuna ukudlala kwezopolitiki lezombusazwe.
Abesifazane abangenela umhlangano bathi minengi imigoqo ababhekana layo esukela kwezokuswela imali yokukhankasela kanye lakho ukuthi bakhangelelwa phansi njengabomama. Lumhlangano obuphezu kokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe kuqhutshwe phansi kwendikimba ethi Stimulating Intergenerational Dialogue Between Generations, Shared Responsibility. Kungenwe ngabesifazane abavele emazweni asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, abezokholo, inkokheli yomdabu, inhlanganiso ezisebenzana labesifazane kanye labameli bezigaba eZimbabwe lakwamanye amazwe angomakhelwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.